ngathi uvumile ukuthi abangebe control othe futhi ngama market fundamentals ay economy yikho akuvumileyo ngale monetary policy. But okunye okuqakathekileyo ukuthi sizibuze ukuthi njoba esele devaluele lelo bond yena ayefake wathi liyi 1-to-1 le US dollar, laba abangasebenziyo esingama pensioner ubafakela ama safety net bani, ngoba ngezindlela osokusenzakala ukuthi nxa umuntu adele 10,000 RTGS which ye now bezitshela ukuthi 10,000 US dollars ngoba bekuyi 1-to-1 ngokutsho kwabo ekuqaleni, khathe singavuka le 10,000 ngama US dollar isi 2,500 loba 3,000. So umbuzo omkhulu yikubana laba abalahlekelweyo bathola njani ivalue yabo, ngoba kulabanye phela abalahlekeleyo ngoba babefakile kungama US dollar, ivalue yabo irikhuphwa njani? But nxa sikhangele ngaphansi kwake konke singathi khona ube lesibindi wenze okufuze kuyenzakale ngendlela ye-economy esebenza ngayo khathesi.
Ama-RTGS dollars njengoba eseyimali ishoko, singathi ngamanye amazwi sokuyiyo imali yeZimbabwe yini?
Ngamafitshane la ngokucungula langendlela engani ngacabanga ngayo, njengoba kungela nyanga ezithize sikhangelele ukuthi kuyaba nayo i-currency yeZimbabwe, ngikhangelele ukuthi bona sebesithi le yi-introduction, singathi yi-preschool ye-currency yeZimbabwe, bazafunda khonapha ukuthi i-currency yeZimbabwe bengayivuka ukuthi ifloate lamanye ama-currencies izahamba njani. I think kuzabatshengisa ukuthi kuyahamba njani njengoba bethe kakudetermine yi-market forces. Ngezinye indlela siza kuthi noma nxa sebesithi sebelethe izindola, ukhangelele ukuthi bengaliletha at the same rate kuyabe kutrade ngayo i-RTGS dollar leyo lamanye ama-currencies, kuya kuyi-baseline. Ingavuka kuthiwa sithi ngo-November i-RTGS yabe 1-to-7 le US dollar, kungaba yikho okuzabe kuyirate ezangena ngayo izindola. So ngezinye indlela sesilalo i-currency ngoba sebevumile ukuthi i-RTGS i-currency.
I-bond lona yebo kalisalingani le-dollar le-Melika ngokusemthethweni, ethweni kodwa iselimi ngapi lona ibond nxa sesikhangela ukubana ama RTGS dollars seyimali enanzwayo esemthethweni?
Singakhangela ukuthi ama RTGS dollar lawa avela ku trading yade sisenza ebond. Ibond lona liyaqhatha iratio nale ye RTGS.